Abasimeleli government ukuthi isinike imali yokubuyela emsebenzini. So far abakatshengisi ukuba serious ukuthi besinike imali zona lezi. So lokho sizihlalele ezindlini. Thina sikutshoyo ukuthi ezilongo singagcwanga izimali ezikwanayo ukuthi siye emsebenzini, imali ezikwanayo ukuthi sithenge izinto esezidura emagrosi zokubhadala orenti lakufuel. Ezilongo singasinikanga imali zona lezi sizozihlalele ezindlini kungelandaba lokuthi sizathatha isikhathi esinganani. Esikufunayo yimali ihambelana lokukhwela kwezinto, i-interbank rate esiyifunayo ukuthi ama-salary zethu ezinjalo.
Ye, siyakubona khonokho nxa ukuthi besebenzisa irate yalamhlanje siyabona ukuthi ngaba linika 16,800 yokuthi litholeke i-on-call allowance. Kambe uhulumende uyathatha ngaphi imali enjalo, baba Pepe?
Imali balayo siyakwazi ukuthi kulama-taxi ababhadalisa abantu ama-2% e-taxi babhadala bayekela isweli khwela ngeziki ngeziki nge-interbank rate. Kulama-tollgate awakhwezanga nge-300%, i-electricity bayi-increase layo, yonke into yayi-increase. So imali balayo abangakufuniyo nje ukuthi besinike.
Sizwa kuthiwa abanye benu sebevele sebehambile kule South Africa lendaweni ezinjalo, kuthiwa bangaki wena ngokuzwa kwakho?
Asika babani, asika, but iningi vele selifunga uphuma, abanye sebe-resign.